lingalithona njani izilukanindaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengeZimbabwe yini nationalist izuthi akusithathanga kakuhle ukuthi omunye wethu owesandemeli ubothiwe, njalo sizwa kuthiwa uDumisani Mbeya weZimbabwe Independent uyadinwa amapolisa.
Amapolisa eHarare abopha mhleli wephephandaba le The Sunday Mail umnumzana Edmund Kudzai.
So sifuna ukuthi uhulumente ancedise kakhulu lezo baze bawumbe umthetho wabo omuhle okuthi ukuthi abantwana baleke bayekele ukuabhuswa.
UZulu wethesa imithethwandaba izinduna amapolisa kanye labezokholo umlando wokungethembeki phezu kokuphathwa kwendaba zokudlwengulwa kwabesifazane labantwana. Abalwela amalungelo abantu abaphila legcikwane lengculaza bathi lanxa amaphilisi okulwisana lo mkhuhlane lo ama-ARVs esetholakala ngcono kula imitshina yokuhlola i-CD4 count iyasilela. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa khona napha kulo msakazo weStudio 7. Amapolisa eHarare namhla abophe umhleli wephephandaba le The Sunday Mail umnumzana Edmund Kudzai, njalo abikwa bedinga umhleli wephephandaba le Zimbabwe Independent umnumzana Dumisani Mleya ngamehlo abomvu. Kuthi kobulawayo indlu yomhleli wephephandaba le The Chronicle umnumzana Mduduzi Mathuthu igqekeziwe ngabantu abangaziwayo bathatha impahla etshiyeneyo egoqela amabonakude, ukudla kade kusendlini makhaza, ifriji kanye lempahla zokugqoka. Iphephandaba lebulenjini leHerald lithi amapolisa kade ehlome ngemibhobho angene ngamandla ehofisini kaKudzai evela mswela emzini wakhe athatha impahla etshiyeneyo egoqela amakhalekhukhwini, imitshina yamakhompyutha le-DVD ebilotshwe ukuba ngeyomhlangano webandla le-MDCT. Lanxa iStudio 7 ehlulekile ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba, abazi ngokwenzakalayo bathi uKudzai ucatshangelwa ukuthi nguye owazakala ngokuthi ngubabajukwa ebulenjini beFacebook. Bathi njalo wetheswa amacala abalisa ukufuna ukugenqula umbuso weZANU-PF lokweyisa amandla kamongameli. Kuthi emahofisini ephephandaba leZimbabwe Independent amapolisa abikwa engene athi adinga umhleli uMleya yena okukhefu, kodwa bala kuchaza ukuthi bamfunelani. Kodwa iziphathamandla ze-Independent kazivumanga ukupha ikheli kaMleya. Izehlakalo lezi zilandela imbiko kamongameli Robert Mugabe lapho athuka kona umphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo ngokuqatsha abahleli bamaphephandaba kahulumende ababethuka ibandla leZANU-PF bengakalisebenzeli. Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba umnumzana Foster Dongozi uxolo. Umnumzana Foster Dongozi utshele Studio 7 ukuthi bayadaniswa kakhulu isehlakalo lesi.
Thina njengeZimbabwe Union of Journalists izuthi akusithathanga kakuhle ukuthi omunye wethu owesandemeli ubothiwe, njalo sizwa kuthiwa uDumisani Mleya weZimbabwe Independent uyadinwa amapolisa, njalo kuyikuthi lo ephethe iphephandaba le-Chronicle uMduduzi Mathuthu laye ugqekezelwe endlini yakhe lamhla emadabulakusa. Singasazi ukuthi laye kube ngumuntu yini odingwayo, ngakho-ke siyakusola konke lokho okwenzakalayo. Into esabisayo kakhulu ukuthi abantu balandwe ezindlini zabo, abantu abaphethe ingwagwa bethathelwa impahla yokusebenzisa. Ngakho-ke ngamafuthane sibathi asonto enhle yona le yenzakalayo, ikuqhubeka kwemisebenzi yokuhlukuluza intatha lezindaba. Ngokubona kwami nxa lokhu kusenzakala kutho ukuthi kukhanya kuyukuthi indaba yamabandla amahlangothi ezithiyeneyo eziphakathi kwebandleli kusiphusayo leZANU-PF ezilisana ngokusebenzisa intatheli zindaba.
zona izizathu ezokubotshwa kukamnumzana kuthayi like lazizwa yini
asikizwa yikho thina sikhuthaza ukuthi amapolisa kumbe uhulumende ngokuphazima kwisu bazisi uZulu ukuthi ibambe ubotshelweni kumbe udingani emapholiseni lokuthi umleya udingelwani lathi asikizwa lathi sabe sifisa ukuthi hathi kunokuthi umuntu aphilele evalweni batho ukuthi bamdingelani.
Lo-ke ngumnumzana Foster Longozi unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba iZimbabwe Union of Journalists iZUJ ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHara.